hayi umama engavuka ahambe ngenyawo dube ngendlela omazi ngayo ukugqoka isikhava kutho ukuthi you endorse iregime yeZimbabwe kutho ukuthi iabuse yamaZimbabweans on Zimbabweans by the regime ekhokhelwa yibandla lezano PF elikhokhelwa ngubaba Emmerson Mnangagwa awuyiboni awukuboni ukuhlupheka kwethu ukukhala kwethu awukuzwa uyaendosa ulandaba lathi ulendaba lezano PF
kodwa ngokubona kwakho ubona zani uyakwazi yini ukuthi sikhava ngesani
mina ngibona ngathi akula umuntu ongakwaziyo ukuthi sihluphekile babudube akula umuntu ongakwaziyo iZimbabwe leyi isisaziwa zonke indawo emhlabeni nje kuyaziwa lobo uvakatshele eAmerica uvakatshile umfowethu uke wavakatsha ukuthi bebengavunyela ukuphuma phandle bona beZimbabwe kuyavakatsha ngoba bengabaleka babebalekelani kanti babalekele kukhona ukuhlukunyezwa iregime kuyavela kubo-CNN kuyavela ku-Al Jazeera the way amaZimbabweans ahlupheke ngakhona so sibone ngathi uMayweather uyazi yena ukhetha imali ukudlula ukukhetha thina iy'mpilo zethu zabantu
umlayezelo bani ungamnika wona uMayweather la ungamtshelani
uFloyd Mayweather umlayezelo engamnika wona ukuthi Floyd Mayweather nga ungaphuma kuleyo hotela okuyo khathesi ubhode nje ma useHarare ubhode nje eduza uyikhatshani iHarare nje idorobho lilodwa ubone indlala lokuhlupheka kuseHarare ubone idilapidation eseHarare ukuthi akusena nto elungiswayo yonke into imoshakele ngesimanga sahulumende weZANU-PF nxa ungenza njalo Floyd Mayweather isikhalo sethu sesiphuma emlonyeni wakho siyazwakala kakhulu kulesikhalo sethu siphuma emlonyeni wami ilizwi lakho lokuthi Floyd Mayweather lingahambisa isikhalo samaZimbabweans khatshana kakhulu
ye ungamtshelani pho ngesikhava
isikhava yinto embi Floyd Mayweather of course yiflag yeZimbabwe but iflag yeZimbabwe esetshenziswa yi-oppressor i-oppressor eyiZANU-PF okakathesi iflag yeZimbabwe reflect okumele ngaya ku reflector so ngakuya ngathi ngayi isikhava leso uyasikhipha uFloyd Mayweather asizwe kuthi nabantu nabeZimbabwe esihluphekile